AmaHebheru isahluko sechumilanye. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Abendulo bafakazelwa ngakho emibhalweni. Ngokukholwa sibona ukuthi umhlaba wenziwa ngelizwi likaNkulunkulu, kuze kuthi okubonwayo kwavela kokungabonwayo. Ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo owamukelekayo. Kulo kaKhayini wazuza ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. UNkulunkulu uqobo emfakazela ngokwamukela iziphiwo zakhe. Langokukholwa usakhuluma loba esefile. Ngokukholwa uEnoki wathathwa ukuze angezwe ukufa, kabe esafunyanwa ngoba uNkulunkulu wayesemthethe. Engakathathwa wafakazelwa ngokuthi umthokozisile uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa kakwenzeki ukumthokozisa, ngoba ozayo kuNkulunkulu kumele ukukholwa ukuthi ukhona lokuthi uyabanika umvuzo labo abamdingayo. Ngokukholwa uNoah exwayisiwe nguNkulunkulu ngezinto ebezingakabonwa, wakha umkolo wokusilisa indlu yakhe. Wawulahla umhlaba ngokukholwa, waba yindlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa. Ngokukholwa uAbrahama walalela ebizwa ukuba asuke aye endaweni ayeza kuyinikwa ibe yilifa lakhe. Waphuma engazi lapho aya khona. Ngokukholwa wahlala njengomuntu wezizweni elizweni lokuthenjiswa, ehlala emathenteni loIsaka loJakobe ababeyizindlalifa kanye laye zaleso sithembiso, ngoba wayelindele umuzi olezisekelo eziqinileyo owakhiwa wenziwa nguNkulunkulu. Ngokukholwa laye uSara uqobo wazuza amandla okuthatha isisu eseluphele, ngoba wathi uthembekile lo owathembisayo. Ngakho ke kwavela koyedwa laye esenjengosewafa abangangezinkanyezi zezulu ngobunengi, langangesihlabathi esisokhunjini lolwandle esingelakubalwa. Bonke laba bafela ekukholweni bengamukeliswanga okwathenjiswayo, kodwa bakubonela khatshana, bakuthakazelela, bavuma ukuthi bangabezizwe lezihambi emhlabeni, ngoba abasho njalo batshengisa ukuba badinga ilizwe lakibo. Ubakambe babecabanga ngalelo lizwe ababesuke kulo, babelalo ithuba lokubuyela kulo. Kodwa ke bafisa ilizwe elihle kulalelo okutsho elasezulwini. Ngakho ke uNkulunkulu kalanihloni ngokuthiwa nguNkulunkulu wabo, ngoba ubalungisele umuzi. Ngokukholwa uAbraham lapho ehlolwa wanikela ngoIsaka. Yebo, yena owayenikwe isithembiso wavuma ukunikela ngendodana yakhe eyodwa okwakuthiwe ngayo,
inzalo yakho iza kubizwa ngoIsaka.
Ngoba wathi uNkulunkulu ulamandla okuvusa abantu ekufeni. Ngokulinganisa wabuya wayizuza isivela kwabafileyo. Ngokukholwa uIsaka wabusisa uJakobe loEsawu ngezinto ebeziza kuza. Ngokukholwa uJakobe eseza kufa wabusisa lowo nalowo wamadodana kaJosefa. Wakhuleka ebambelele ngodondolo lwakhe. Ngokukholwa uJosefa eseza kufa wakhuluma ngokuphuma kwabako-Israyeli, walayezela ngokungcwatshwa kwamathambo akhe. Ngokukholwa uMose esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe inyanga ezintathu, ngoba bembona engumntwana omuhle, bengawesabi umthetho wenkosi. Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukuthiwa indodana yendodakazi kaFaro. Wakhetha ukuphathwa kubi kanye labantu bakaNkulunkulu kulokuba athokoze isikhatshana esonweni. Wathi ukuthukwa ngenxa yogcotshiweyo kuyinotho enkulu kulamagugu aseGibhithe, ngoba wayekhangele umvuzo. Ngokukholwa wasuka eGibhithe engalwesabi ulaka lwenkosi, ngoba waqinisela kungathi uyambona uNkulunkulu ongabonwayo. Ngokukholwa wamisa iPhasika efafaza igazi. ukuze umbhubhisi wamazibulo angawathinti amazibulo akoIsrayeli. Ngokukholwa abakoIsrayeli badabula ulwandle olubomvu kungathi kusemhlabathini owomileyo. Okwathi abaseGibhite bekulinga lokhu baminzwa. Ngokukholwa imiduli yaseJericho yadilika isibhodiwe insuku eziyisikhombisa. Ngokukholwa uRahabi iwule kabhubhanga kanye labangalalelanga ngoba wazamukela izinhloli. Ngiseza kuthini na? Ngoba ngingaphelelwa yisikhathi uba ngilandisa ngoGidiyoni, loBaraki, loSamson, loJefta, langoDavida, langoSamuyeli, langabaprofeti abathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza ukulunga, bazuza izithembiso, bavimba imilomo yezilwane, bacima umlilo ovuthayo, baphepha emkhontweni, bazuza amandla ebuthakathakeni, baba ngamaqhawe empini, baxotsha izimpi zabezizwe, abesifazana bamkeliswa abafileyo babo sebevusiwe ekufeni, abanye bazwiswa ubuhlungu bengavumi ukukhululwa ukuze bazuze ukuvuka okuhle. Abanye benziwa inhlekisa, bachaywa, babotshwa ngamaketani, bafakwa entolongweni, bakhandwa ngamatshe, baqunywa ngesaha, babulawa ngomkhonto, bahamba bembethe izigogo zezimvu lezezimbuzi, baswela, bazwiswa ubuhlungu, baphathwa kubi, umhlaba ungabafanele bona, bazula enkangala lasezintabeni, emihomeni lasezimbalwini zomhlaba. Bonke labo lanxa babefakazelwe ngokukholwa kabakuzuzanga okwathenjiswayo. Lokhu uNkulunkulu wayesibonele thina okuhle kulalokho ukuze kuthi ngaphandle kwethu bangapheleliswa.